Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhlanje ngesonto mhla ka 3 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umhlangano we 2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls. Njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abakusuke bekuphethe.
Ngiyakwazi ukuthi udubule kwegesi, udubule kwafutha, kukhulunje ikomiti yafaka and abantu bonke basukise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu beyazi.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengaqilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona engakwaziyo ukuthi isikhathi siyenele yini esokuthi i-2 weeks ziyenela yini ukuthi abantu babekwazi.
Sisa kuswa impumela yemidlalo yenguqu eqhutshwe lamuhla egoqela oyeqembu leHighlanders lele Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano we-2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshiwe namhla edolobheni leVictoria Falls. Njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abasuke bekuphethe ekulungiseleleni uhlelo loluhlu lokusetshenziswa kwemali ngohulumende. Amalunga edale lePhalamende abaphathe intambo bakahulumende, ingcwethi kwezomnotho, osomabhizimusi labanye bebethe gwaqa kulomhlangano kusukela ngeviki edluleyo belungiselela uluhlu lokusetshenziswa kwemali oluza kwethulwa ngomnyaka ozayo. Amakomiti edale lePhalamende abesethulela lombuthano akufumanayo emhlanganweni lapho ayiqoqa imbono yabantu ezabelweni ngodaba lwebudget. Umgcini wekomiti yePhalamende ebona ngamandla amagetsi kuleli dale, umnumzana Joel Gabuza, usichasisela okuningi.
Hayi, umhlangano kumuhle sibili, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi isakwe ubudget lomnyaka ozayo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminyezwa ifakiwe ngokhoseze wonke abantu bafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa. So lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile okwenza ukuthi kele kusheshe ukuvele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibiyi-pre-budget workshop, kungakabi le budget besizama ukubonisa uminister finance ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakho emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisikhona kuzwani ukuthi thina sithiwe. So sifakile imizet yonke safaka ngokuthi sibona njani njengekomiti. Siyakwazi ukuthi udubule kwagesi, udubule kwafutha, then unit. So kukhulunje ikomiti yafaka and abantu bonke basukise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Okwakuqala sesimtshengisa uminisi ukuthi hhayi udubule ungabi emagesini. Sanitshengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa okwenza ukuthi udubele kube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusela ma-generator. Indawo esigaba amagesi sokusela ikariba, ikariba ila manzi. Then sisakele ukuthi wange ihlalefile ngama-generator asemadala la. Esanyati le minyati ngala akusela lutho, imitshini yadingwa ngama-1920s, 1940s. So kuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuze ama-space awatholakali. So indawo eziningi akujenerator magesi ngoba imitshini aseyafa. Ube zimbonisa uminisi ukuthi hhayi ukuthi silungisise imitshina leyi akusancedi ngoba sifake ama-generator amatsha ukwenzela ukuthi siqalise kutsha sibone ukuthi singenza njani. But kuzathatha isikhathi, kodwa kwesifitshane esingakwenzeka ukuthi sikhangele iy'ndawo zabosola ezelanga ngoba loku utshiphile akuningi kwakhiwa iphonge uthenga ama-solar panels ufake ndawonye phanye-ke ewayeni ukuthi ugaye amagesi. and it's in a state now one minister into la asithi the province sifake 50 megawatts yamagetsi esingawa-generator ngelanga kuyasinika 500 megawatts kokuyiyo e-shortfall esilayo endabeni zamagetsi. So kungasinceda ngoba kuzabhusta amagetsi, kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje, ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months sesilawa amagetsi abaningi. Lezo zithi kukhona abanemali zabafuna ukufaka ama-solar systems. Kungaba njani ukuthi emalini indleko esibhadalwa ngamuntu ewoda ama-solar systems ebhoda ngala ama-duties ehliswe kungekhithwe kwenzela ukuthi abantu bekuthole bechiphile, then kuzasinceda ukuthi kuphazele kube lama-deferences. Kuningi njalo esimtshele khona umini.
Konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagetsi ukusilela kwawo lungaba ngcono?
Uyabona ukuthi inkalakatha lapha eZimbabwe ayisiko ukuthi kuswelakala imali, kuswelakala abantu abalengqondo abafuna ukusebenza. Ngoba into zamagetsi lezo mafuta into encane ukuthi kungaelesifiso i-political will ukuthi belungise ne-matter of 1 month kuyabe sekulungile, and i-1 month iningi kakhulu.
Lo mnumzana Joel Gabuza, umgcini sihlalo wekomithi ebona ngamandla amagetsi e-Energy Committee, sixoxela ese-Victoria Falls. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu bayazi. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank, umnumzana John Mangutya, uthi imali le eyabe ingeyasilinganiso sama-$2, $5 kanye le-$2 yamatshe ikhangelelwe ukuqeda ukusilela kwayo elizweni, njalo izasebenza ndawonye le yama-bond notes evele ikhona. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe osomabhizimusi lamabandla ezombusazwe bathi imali le kayisoze ilungise umnotho welizwe wona osubhidlika. Ukuze sizwe-ke ngemali le entsha ebuyayo, sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengacilwa nxa beseyisebenzisa imali yangikhona, babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani. So yikho abakwenzayo ikakhulu nxa be-introducer imali entsha ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi, ngoba kulabantu abangena ama-newspaper kwezindawo ama-radio nama-TV kawafiki. So angazi ukuthi bazakwenza njani ukuthi indaba le ifinyelele elizweni lonke. Ngibona njengani yiyo iZimbabwe dollar ababekhuluma ngayo, ngoba ungakhangelisisa imali yangkhona iyabe ingabhalwanga bond note ebesiyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note, khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwe dollar kumbe ZWL. So kusitho ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasekwenza khathesi, ngoba abasabhali bond note kumali yabo abayibuyisayo khathesi.
Ye, ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kukamnumzana Mangudi alo mnumzana Mthuli Ncube ngokuthi imali entsha kumbe hhayi.
Ya, angiboni ukuthi kunokuphikisana, kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha iza chabalala ngokuphangisa. So ngibona njengani bobaba Ncube loma Ncube bazama ukuthi babambe ama-expectations abantu ukuze abantu bengacabanga ukuthi imali entsha, kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha, yiyo iZimbabwe dollar ababeyikhuluma ngayo. ukuthi izabuya.
Yona imali le isikhona ubona ingani izaletha ubungcono yini?
Okwesikhatshana izaletha ubungcono sibili, kodwa udubo lwami ukuthi nxa imali ingena ebank ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi ngezibank bekumele idinga abanye amacebo awokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma ku-banking sector abantu bengawithdraw imali bahle bakwanise ukuthi bayilethe futhi ebank ukuze isebenze. Ngoba udubo esinalo ukuthi imali ngibona njengani ikhona sinyele ebantwini kodwa ayikho kuma-bank, so ukuthi abantu abaningi bakwanise ukuthi bayi-access kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazazuza imali kathesi kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu bayabe befuna ukuthi bazidingele ama-US dollars, imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo onjengolukhona khathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama, ubona lokho kusenzakala?
Angibone kwenzakala lokho ngoba ungakhangela isizwe zabona ukuthi umkambo lowo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala ukuthi khathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Bona njengani i-cash ingabuya uzaba le-price enye ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho. So angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzama ukuyitshintsha ungasebenza ngoba imali yangikhona khathesi ayinavalue ukuthi kuye wazi ukuthi yimalini.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Umsakazi we-ZBC umnumzana Caleb Todlana obhobhele eSouth Africa ngomvulo ubekiwe namuhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Umoyi owayesakaza kuRadio 3 ngeminyaka yabo-1980 waqhubeka ngomsebenzi wakhe emazweni eBotswana lele South Africa.
Benganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola
njengoku lijembisa kwami ngeviki ephelileyo. Siyaqhubeka ngodaba lwezothando, hambe abafana bakulezi nsuku balithola njani uthando, njalo amantombazana ayashela yini, kumbe yibo phela sebedinga amajaha. Siqhubekeke silo mama uSakhile Liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu,
kulesintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu. Umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo ngoba lezi ezikhabayo sesisaba ukuzishiyela, kusafani lakudala ngoba intombi oyilanda mathupha uyishele ikukhahlela ikuthaya ingakufuni. Kodwa kade sesigijimela lokho okuchiphileyo okuyikho kubambeka namhlanje ukuthi uvele ubambe khona lapho uhlube le ntombi yakhonapho. Njalo isintu sesibalekile ngoba sesitshile isintu sethu ade sihamba ngaso ekadeni, sesilandele enye indlela. Ngeke ngisho ukuthi yiphi indlela kodwa ngathi indlela ehamba le-technology phakathi.
Khona vele isimanjemanje lesi Madube ulo muntu ongagcine engasisebenzisi ngoba khanya ngazani abafana bakulezi nsuku la mankazana amanye phela la seshela khonapho vele sokufanana nje. Ukhona ongathi hayi mina lokho ngasozokusebenzisa?
Ungakhale ngani ulo makhalekhukhwini ongangeni ku-Facebook no-WhatsApp nabo-Twitter o-Instagram mhlawu. Hhayi uyakuzela ungalaso muntu ebantwini ngaphandle ungaphonga ukuthi hayi ne-long run kuthiwe hhayi sesivala i-social network sibuyele futhi kumafoni ngalana akudala yimedi athi hhayi angiboni kusiza njalo.
Ye ungani kuwona abantu abaningi lapha-ke baba Mdluli, khonoko kuyi-inbox kwabo lokho kuzokuthiwa umuntu buya ku-inbox sixoxe, kuyini khonoko kani?
I-inbox angithi yabe usumuntu usumcelele eceleni lapho kungeke kwabonakala khona ngumphakathi wonke ukuthi likhulume lixoxe. Kodwa kuyindlela elobugwala phakathi ngoba ma umuntu umcelela eceleni kusho ukuthi likhuluma lingu-two alisabonwa ngabanye abantu. Kanti kudala ijaha lalihamba liye lapho okuhlala ezikha khona intombi lifike lishele igonywe khona ngale makuthi liyakhonjwa libe selibuya livele selikhonjwe manje thesemvele ngicelele SID sikhulume sibabili masiqede indaba yethu sivele siqede
Madube kuvele kwakumnandi kangalani ukushelwa nje lijaga lapho nawo
semthonjeni awumnandi diwa awumnandi ngeke ngicamba manga hayi kwakumnandi sasithula lalesi sihlahla lapho phulule phulule sibe siphela amahlamba noma uhambo la ubeshuwa futhi hayi namsuku wabona umuntu wakutshela noma ungamfuni uyali ale lokhu ebuya kunkwani ukuthi ngiyangisala ngale lokhu engisala kwakungenza sibili izigceni ukuthi hayi ibuyile kane ngala
khona ukukwala kwakumnandi mdluli
kwakumnandi ngoba kwakukwenza lawe uzitshele ukuthi ngizaze ngiyithole kuphela njalo into yangkhona ibisiba ligugu nxa usuyitholile uyiphathe kahle manje kwalezi nsuku loku efacebook kuvele nje ukuchithe ngoba akula lapho kuya khona ngoba ukuqale nje kanjalo so yinto nje vele iphele masinyane okudala uyabe ukujulukele so into ejulukele wayisebenzela nzima uyiphatha kahle
ekhaya kukhona phela yabanye lokho bekwenza
amakhaya sasekhona basakwenza abantu kodwa asavamanga kakhulu esesebenza into zeshoshoshayo noma ungelayo ifoni sizakuza ufosi sidinge naleyo ingene kubosocial la ukwanisa ukuxhumana nabantu
amankazana lawo aphosa yini ilizwi kumbe kumenjani Madube ngamafishane
ye hayi bayaphosa amankazana leyo nsuku amankazana iyafuna kakhulu okudlulobayo so sokufana sokusenza into esingayijayelanga sokufana nabo selefosa
baphosa besithini Madube uyaqalisa njani
kuma-inbox khona kubeyophosa sibili omama ukuthi efuna umuntu ongumamba nabancane abafana sibili akuze lokuthi ungaphi ungahlangana njani konke koko kuyizinto sebekwengoma
nganto-ke uhlupho mdluli
ye amantombazane asekhona ngiyakuzwa kuthiwa khona azishelelayo la ngendlela aba-inboxa nakhona bakhona abanye aba-inboxa bele-intention yokuthi umuntu uyabe kushela kodwa angikaze ngimthole onguyo straight othi hhayi mina ngifuna wena mdluli straight angingabe ngiqamba amanga lapho kodwa ngiyakuzwa abanye bekhuluma ngakho ukuthi la bantu abame besimama sebekhona abazishelela amadoda ngingazi kwabanye abanye abafowethu mhlambeni sokuye kwabayenzakaleko
ngithatha leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli lezi zingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
siyawagcina amasiko kangela amanyama bayawagcina amasiko
siyabonga Gibbs luyalandela uhlelo luphathelane labasakhulu
Yebo 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 mthwakazo muhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Nigel Ndlovu osandukhethwa ukuba lilunga ele Connect the Hubs Academy uhlelo oluqoqwe yiBritish Council kanye lezinye inhlanganiso Nacho ngiyakwamukela kuhlelo Butunyane.
Ngiyabonga Buti Mike as usual ngiyathaba ukuba kuhlelo lwakho.
Hayi sithabile ukuba lawe ngilethemba njalo lokuthi abalali labo hayi namhla bayathokoza bekuzwa ku radio. Sithinteni udaba olukhona egudwini namhla. Awusitshele okunengi mayelana ngalolu hlelo.
Alright, Connect Hubs Academy. Luhlelo olwasungulwa yiBritish Council lezinye inhlanganiso. Abantu nxa belalele, nxa bele access of i-social media bengathi ngiConnect Hubs bayithola kulokhu zenu ku-Facebook ubo-Twitter. So uhlelo lolu liyahlanganisa abantu abasha abalamabhizimusi or abarana inhlelo ze-art nenhlelo ze-creative industry. Uzawuya ne-training ezayenzakala eMalawi this coming week and i-training yenale nami ngikhethiwe among ama-youth angu-50 from e-Southern Africa. Uhlelo lolu liyasipha okuthiwa ngama-network. Uyakwanisa ukuhlangana labanye abantu laba abangakuncedisa even ama-investor. Mina ngokwami ngikhayelele ukufunda kakhulu ngendaba ze-financial planning. Because ngiyananzelela kakhulu ukuthi on my side even ama-youth amaningi alekha ngendaba zokugcina imali noku-raise imali so ngifuna ukufunda ngendaba zemali lokuthi imali yebhizinisi imanejwa njani into ezinjalo
awungitshele Nigel libanka-ke abadabuka kwele Zimbabwe abakuhleli lolo
angikakhonfirm abaningi bangikhona lami ngizahlangana labo imalayo kodwa engikwaziyo kobulawayo sibabili
uhlelo lolu lunikeza abontanga abadabuka kwele Afrika ithuba lokuthi basebenze ndawonye ubona ngani wena njengentsha edabuka kwele Zimbabwe uzabulobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe na
Engikuthandela ngohlelo lolu ukuthi liyahlanganisa like abantu abasha from amazweni athiyeneyo and abantu abasha abacabanga okufana nayo and ngibone ngani ngizazwanana kakhulu abantu abathi ngizahlangana nabo khona ngale Malawi ngoba labo bayenza inzamo ukukwenza eZimbabwe kuzanginceda kakhulu ngoba lami ngiyabe ngizafunda ukuthi bona bakwenza njani.
Asixoxeni kancane ngamathuba okwenza imali njalo ukuthola umsebenzi. Ukuba lilunga lalolu hlelo lujonge ukusiza abatsha kuleyo ndawo na?
Uhlelo lolu liyasiza kakhulu. Bathola ukuthi abantu abatsha abala access to ukubona ama-opportunities ona la. Because ama-opportunities ona la anceda ukuthi abantu bezigqithe imisebenzi yabo.
Hayi ngiyakuzwa Nacho, qhiba uhlelo.
Ah, ngiyabonga kakhulu but Mike, ngiyabonga kakhulu balaleli. Mina ngizathanda ukuyencourage ama youth eZimbabwe ukuthi ngiyakwazi ukuthi izinto zinzima kodwa kumele lathi sizame ukuthola like sizame ukuzilungiselela izinto, sizame ukudinga out ama opportunities, sizigqithe lama opportunities. Singene kuko internet ngedata leyo itholayo na uzama ukuthi udinga ungama opportunities u apply.
Nigel ungakahambi uhlelo lolu luqala nini bese lugqiba nini njalo abafisa uthola ulwazi oluthile kumele bayephi?
Alright, ababe funa ukuthola ulwazi ngohlelo lolu bangangena ku Facebook kule page okuthiwa yi Connect Hub.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, ngilethemba njalo lokhu abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu budi ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga budi Mike.
Kwanelo kwanamhla mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo Nigel Ndlovu osanda ukukhethwa ukuba lilunga le-Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yona i-username yami. Hayi, mina mthwakazi omuhle sengishaya phansi olivalisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe muhle, mthwakazi muhle. Bye bye.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo Uvuselela Umoya.
Igudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi usungamukele kuhlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwakhiwa kwesizwe ukuthi kambe nxa abantu bengakha isizwe kumbe behlangana besakha engathi kumbe inhlanganiso kambe kuyini okudingakalayo. Sizafunda sikhangele kuGenesis chapter eka 11 sisehla ngayo indaba ejayelekileyo abantu bezama ukwakha umphojonga waseBhabheli. Nxa ngibala lapha uthona umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma kunye. Kwathe kuseni kwabo empumalanga abantu bafumana igceke elizweni laseShinari bahlala khona. Basebekhulumisana besithi wozani asenzeni izitina sizitshise kuhle. Izitina zaba ngamatshe abo lengcino yabo. Ungabantu sehlu siyaphansi uThixo wehla wakubona wasesithi esebona lowo mponjongo ababewakha wasesithi khona khangela bayisizwe sinye balolimi lunye yikho abaqala ngakho khathesi abayisayikwehlulwa ilutho abafuna ukulwenza. Kutsho ukuthi nxa abantu befuna ukwakha isizwe nanzelela lapha imicijo eqakathekileyo okumele ibe khona. Okokuqala siyananzelela ukuthi abantu laba babefuna ukwakha idolobha elikhulu eleBhabheli besakha lo mpontshongo ababesithi bafuna uyethinta emazulwini. Okokuqala sinanzelela ukuthi ilizwi lithi lona babelolimi lunye. Kutsho ukuthi nxa abantu sithi balolimi lunye babe bebona izinto ngendlela efanayo. Akula into abantu abangahlanganelana befuna ukuyenza bebonke iphumelele ngaphandle kokuthi bebe lolimi lunye. Kuthi ukuthi kumele bazwisise izinto bakhulume into efanayo. Lo mbono wabo kuthi uyabufana. Ngakho uThixo uyayihla lapha nebakhangela ethi ngenxa yokuthi abantu laba bakhuluma ulimi lunye. Kuthi ukuthi akulalutho oluzabehlula. Nyambone abantu befuna ukwakha izinto, befuna ukwakha isizwe. Kodwa nxa bengalalimi lunye kuthi ukuthi kuyadilika. Ngokwesibili esikunanzelelayo lapha, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthi yena le ndlela abakhuluma ngayo iyafana. Akulasizwe esingaphumelela kumbe ihlanganiso engaphumelela ngaphandle kokuthi abantu bavumelane ezintweni eziningi. Indlela okwakhiwa ngakho isizwe. Ngoba isitha nxa sisiza, nxa abantu bevumelana bekhuluma ulimi olufanayo, njalo bevumelana izinto zonke, kuba nzima ukuthi into le ibhidlike. Siyambona lapho uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi laba bantu singabayekela. Yikho wagcina ke sibona khonapho egcine echithiza abantu, abantu sebexabana lo lalo esekhuluma okunye omunye umuntu engakuzwa. But mina bemfundi sifunda ukuthi nxa abantu bekhuluma into efana nayo kuthi ukuthi bayakwanisa ukwakha into engeke yabhidliswa ngumuntu. Ngoba uNkulunkulu lapho uthi yena kabayi kwehlulwa yilutho. Amazwi amanye ubone ngaphumeleli kulo buyanga yikuthi abantu ababoni ngendlela efanayo. Nanzi ingqobe ke engunika zona namhlanje. Lapho sebenza khona, lapho inkokheli khona, abantu bakhuluma ngolimi olufanayo na. Kungasetshenzwa abantu bebambene, akulalutho olungasehlula.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba ngegama likaJesu, siza abantu bakho ukuze bebone ukuthi nxa kulombono kulokusebenzelana kule nguquko ebakhona. Egama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Nansi impumela imidlalo yenguqu edlalwe namuhla. Umdlalo lapho bekuzindala zombili iDynamos leHighlanders eRufaro Stadium eHarare, lapho ezibe ngutshekelo bhanqa 1-1. Iyada yanqoba iChapungu nge-1-0. IZPC Kariba yona yanqoba iBlack Rhinos nge-1-0. IWange yanqoba iMshawani Stars 1-0. Wathi ke iTel 1 yanqoba iCapes United 2-0. Njisa yomculo kaNqobile Malinga ehaya ke iBoso. Singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Umhlangano we 2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls. Njalo abaphatheke kuwo bathi kunenge abaphume bekuthwele. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezasetshenziswa elizweni. Walivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.